Soku izika atisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 8 Mabasa 2022 ngufrakthedis Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Isimo sibi kakhulu lapho sikhoya eDipsloot insizwe yakanyathi engenele emzini wayo yashaya ngabantu bayibulala bayishisa futhi kodwa ke isimo nje ngisisho asihlanga ya
iziphathamandla zikahulumende weSouth Africa ezigubhela umphathi Njamboka njalo indaba zamapholisa umnumzana Bheki Cele namhlanje ziqhube umhlangano lezakhamizi zelokishini leDipsloot eJohannesburg ngemva kokubulawa ngesihluku kwesizalwane seZimbabwe. Naye amsola kakhulu uhulumende weZimbabwe ngokuvota ephikisa inyathela lokuxotshwa kweRussia kukhansile ebona ngokulondolozwa kwamalungelo oluntu e-United Nations Human Rights Council ngenxa yokuhlasela ekwenza kwele Ukraine.
Abaculi abangi-inspirayo labana esihlala sonke sikhule sonke sincedisane ngemibono siqinisane abaculi abangancindezelananiyo. So abaculi abangi-inspirayo ngabantu esibona ngasolini.
Kuli viki uhlelo Woza Fridays lomculi odume okwamagama ngengoma zakhe zomdumo oyi-jazz uThandi Dlana yena ocula ekobulawayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Iziphathamandla zikahulumende weSouth Africa ezigoqela umphathi Ntamboka njalo indaba zamapholisa umnumzana Bheki Cele lamhlanje ziqhube umhlangano lezakhamizi zelokitshini leDipsloot eJohannesburg kulandela ukubulawa ngesihluku kwesizalwane seZimbabwe umnumzana Elvis Nyathi uThangi Ntambama. UThuso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kweleSouth Africa.
Ekhuluma lezakhamizi ngemva komhlangano umphathi Ntambogatsha lwendaba zamapholisa umnumzana uBheki Cele uthi usebuyise ezinye imota zamapholisa ezedlula ithumi kuleli lokitshi kanye lamapholisa edlula ikhulu. Uthi amapholisa azangena indlu ngendlu edinga bephula umthetho labaselizweni ngokungekho emthethweni.
Siyawakhuza amaphoyisa kodwa asizowatshela futhi ukuthi angayeki mayekusola ukuthi akwazi ukubuza bese kuba sezandleni zakho ukuverifya ukuthi unawo yini ama-documents. Amaphoyisa azokunika ithuba zakuswara athi veze ama-documents. Maungawavezeke ama-documents inkinga ke leyo.
Ngesikhathi umhlangano uqhubeka umphathi Ntambogatsha lwendaba zasekhaya umnumzana Aaron Mtswaledi ubhule umkhulu umlilo ngesikhathi izizalwane zakwele South Africa zifuna ukuhlasela isikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa umnumzana Bongani Mkhwananzi laye obengene kulo umhlangano. Umnumzana Mtswaledi uthi kudingeke ukuthi uMkhwananzi afihlwe emoteni yamapholisa ukuze aphume ephephile. Isizalwane sakwele South Africa umnumzana Thabang Mulefe uveze inzondo enkulu abalayo ngezizalwane zakwamanye amazwe ikakhulu abeZimbabwe.
Zimbabweans are children. Zimbabweans are entering our houses. Zimbabweans are roaming around different as they please. We want Zimbabweans to leave. That is what I'm saying. That is what I'm saying. They must leave.
Lobanje zakhamizi ezingenela umhlangano sithi ziyasuthiseka ngendlela abaphathi ntambo abathembise ngayo eza kwamanye amazwe zona zithi zisele zilokwesaba kakhulu. Ezinye zezinto ezivunyelweneyo kulo mhlangano yikuthi amapolisa azangena indlu ngendlu edinga izigangi labaselizweni ngokungekho emthethweni. Kuvunyelwene futhi ukuthi izakhamizi ezipha abaselizweni ngokungekho emthethweni indawo yokuhlala lazo kuzafuze zibotshwe. Inkosi yakwamthwakazi uBulelani kaMzilikazi layo obekhona kulomhlangano uthi isimo eseDipsloot sibi kakhulu kuzalwane zakwamanye amazwe.
Isimo sibi kakhulu lapho sikhoya eDipsloot insizwe yakanyathi engenele emzini wayo yashaya ngabantu bayibulala bayishisa futhi kodwa ke simo nje ngimi sisho asihlanga yeah
kusukela ngo 2008 ele South Africa lihlaselwe ludlakela lokubandlululana ngokuzwe olwezenophobia kubangwe umsebenzi phakathi kwabakwamanye amazwe lezalwane zakwele South Africa iningi lezalwane zakwamanye amazwe kwele South Africa ngabe Zimbabwe ababalekela ukuwa komnotho elizweni selokhu kuqalela unyaka sekunamaqembu ahamba ezingela bokuza efuna baphume emsebenzini babuyele kubo osekubangele ukuthi abanye bagcine bebaleka lapho abahlala khona besiyacatsha enkambeni zamapholisa usenjalo imuli kanyati ithi inkosikazi wakhe uNomsa Chuma usesusiwe eDiepsloot wahlala kwelinye lokuthi lapho abacabangela ukuthi uphephile khona imuli ithi izahlangana ngempela viki ihlela ngokuyangcwatshwa kwakhe ekhaya kanti kamapholisa athi akekho sebotshiwe ngalesihlakalo mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa inguThuso Khumalo
amabandla aphikisayo ezombusazwe aweZimbabwe labalwela amalungelo oluntu bayamsola kakhulu uhulumende ngokuvota ephikisa inyathelo lokuxotshwa kweRussia kukhansili ebona ngokulondolozwa kwamalungelo oluntu enhlanganisweni yomanyano wamazwe omhlaba e-United Nations Human Rights Council ngenxa yokuhlasela ekwenza kwele-Ukraine kanye lokubulala abantu mahlayana abangahlomanga ele Zimbabwe yilo lodwa ilizwe langezansi zwazi ya Afrika kusadek elivote lisekela ele Russia ngoba amanye amazwe awesadek ekhethe kungavoti esekela loba ukungasekeli lanxa ele Zimbabwe kuyilo lodwa elivote liphisa inyathela leli iRussia icune ixoshwa ngemva kokuba amazwe omhlaba amashumi edlula thoba munemunye 93 evote esekela amazwe amashumi phosa ayisithupha 58 abikwa ekhethe ukungavoti avote engasekeli ukuxotshwa kweRussia abe ngamashumi amabili lane 24 agoqela eleZimbabwe leleChina iningi lamabandla aphikisayo labenhlanganiso ezilwela ilungelo loluntu eZimbabwe ziveze ukungajabuleli inyathelo lokuvota kukahulumende engasekeli inyathela le-United Nations Human Rights Council lokuxotsha eleRussia ukuba lilunga lisithi kuveza sobala ukubana uhulumende weZimbabwe akaqakathekisi ukulondolozwa kwelungelo loluntu ngomnyaka 2008 eleRussia leleChina aphikisa ukwethulelwa kweZimbabwe izijeziso zenotho ngamazwe awahlanganiswa emanyana wamazwe omhlaba o-United Nations ngemva kokuqhutshwa kokhetho olwalulodlakela olwethusayo abaningi ngaleso sikhathi lapho owabulawa khona abantu abaningi kwanyamalala abanye le mpumela yokhetho yaqeda inyanga yonke ingaphumanga yathi isiphuma kwatholakala ukubana ibandla lezanu PF lalinqotshiwe ngesilinganiso esincane kwakhokhelela ekuphindweni kwalolu khetho iranoff ingcwethi ezicubungula izombusazwe zithi amazwe amaningi awezwe yazi leAfrika ancediswa ngeleRussia leleChina empini yawo yenkululeko embusweni wabamhlophe ababethumbela omazwe okuyikho kubangele ukuthi iningi lawo likhethe ukungavoti lingasekeli icele kodwa amanye aphuma mgceke avota esekela eleRussia anjengeZimbabwe, Algeria, Burundi, Ethiopia. Ababalisi baseZimbabwe bakhala ngokubandlululwa ekuphiweni umsebenzi wokubala abantu phansi kohlelo olwe-census oluzaqutshwa ekupheleni kwayona le inyanga. Eminyakeni edluleyo ababalisi bebeqhatshwa luhlangothi olwe-Zimstats ukubala abantu kungakhathalekile lokuthi baleminyaka emingaki yokuzalwa kodwa lonyaka lolu hlangothi lubikwa lukhethe ababalisi abasakhulayo abangaphansi kweminyaka engamashumi amane lahlanu. Kulabantu abazinkulungwane ezingamashumi amane 40,000 abaqhatshwe yilolu hlangothi njalo babikwa sebeqalisile ukufundela umsebenzi lanxa iZimstats libikwa ilokhu idinga abanye. Iphephandaba eleNewsday libika ukubana ibandla lezanu PF likhanya selifake abasakhulayo bebandla leli ukuba benzele umsebenzi ngenhloso yokuphuma lamanani abantu azakwenza ukuba uhlelo lokwaba izigaba zokuvotela i-delimitation yabele izigaba lezi kusetshenziswa amanani angaqondanga kodwa azakwenza kube lula kubandla leli kukhetho abantu bazabalwa kusukela mhla ka 21 yonale inyanga. UChris Gande weStudio 7 uxoxele umkhokheli wenhlanganiso yababalisi iZimta Mnumzana Richard Gundane ngalolu daba.
Nxa sokunjalo ke sina lapha kuma Zimbabwe Teachers Association esibamelelayo ababalisi nabantu abadala abayephezu kwe-45 ngama-50 years banye seba-approach i-retirement. So bayabuza ukuthi kanti sokutheni eminyakeni sibesisebenza kuhle antsho ukungena kwi-census umsebenzi siqeda ukusebenza phelulu zathola la kuyinzuzo encane. So yiyo imali encedayo ababalisi ukuthi iyabamotivetha layo ibaya-encourage ukuthi bahlale emsebenzini wokubalisi ngoba imali ezinjalo ize-national umuntu wonke layo uyazi. So kulo mbuzo lapho ukuthi kanti kuke kwabe le research yini etshengisayo ukuthi abantu abadala kabakwanisi ukuthi bawuyenze. Nxa ikhona ngathi sifuna ukuyibona ukuthi itshona. Kanti nxa kulo hlupho lokuthi abantu abadala kabasoze bakwanisa umsebenzi kuke kwayenza yini i-medical examination yangkhona. Kule fitness test yini eyenziweyo ukuthi itshengise ukuthi abantu abadala kabasoze bakwanisa lo msebenzi. So thina sithi hayi asifuni bandlululo. Into yokukhethwa ukuthi umuntu ahambe emsebenzini kufanele ukuthi kusetshenziswe into ye-professionalism. Umuntu wonke ongumbalisi uyakwanisa ukuthi ahambe ayewuthatha lo msebenzi awuyenze kuhle. So kumele ukuthi ipolicy leyo bayilungise bakhiphe lokho abafuna ukuthi bakufake. Angazi ukuthi okubekileyo khona kumba eminyakeni yonke edlulileyo ababalisi bonke abakwanisayo bayahamba bayengena umsebenzi. Nxa kuyi-circumstances ezikho lokho, nxa kuyi-criteria enjani yikho lokho, ayikho nalokho abakulethileyo lona. So siyacela sibili ukuthi abegatsha le-census bakukhangele lokho bakulungise uyenzela ukuthi bakhiphe lolu bantu lolo.
Manje ngokubona kwenu kungaba kusenziwa ezombusazwe yini kumbe ngokucabangela kwenu injongo yakhona kuyini kahle kahle?
Hayi ezombusazwe kasiziboni lapho, bona nje ukuthi kulo muntu obeke ipolicy embi. Akula consultation lapha, akula research lab. Angazi ukuthi abasebenza khona ngale kwigatsha le-census babonini esingakwaziyo. Ngabe kubonile lokho abakubonileyo kabasihlele phelele lathi singama-stakeholders kumele ukuthi sibekwazi lathi sibacebisa ukuthi hayi umuntu wonke kumele ukuthi athole ithuba lokuthi awuyenze lowo msebenzi ngoba kuza kuba nemali even nxa singasebenzile imali kufuna ukuthi njalo lathi umuntu wonke athole ithuba lokuthi asebenzele ilizwe lakhe. Kuye lizwe into eqakathekileyo, umuntu wonke layo uyalithanda ithuba lokuthi.
Ngokuzwa kwenu kuthiwa imali izaba inganani ephiwayo lo umnyaka?
Hayi angikwazi lokhu kasikabi lakho ngoba nxa umsebenzi onje uyenzakala imali izatshelwa labo abayabe bengena umsebenzi. So kasilalwazi lokuthi iyabe ingakanani. Ukuba ngakanani kaqakathekanga kithi, esikufunayo ukuthi umuntu wonke owuthandayo umsebenzi athole lolo thuba. Nxa kuyi-$1 kuyabe kulungile ukuthi nxa umuntu eyithanda laye ayithole isebenzele ilizwe.
Umnumzana Richard Gundane, umkhokheli wenhlanganiso yababalisi eyezimta, limzwe ekhuluma lapho icingweni le-Studio 7 eseGweru. Imizamo yokukhulumisana labo hlangothi olwezimstas yehlule. Live Talk lamhlanje sikhangela ukwenzakala kwele-South Africa lapho kubulewe isizalwane seZimbabwe emzini we-Diepsloot ngesihluku sokugumodwa ngamatshe qede lapho satshiswa. Okwamanje wothi sizwe udaba oluveza imibono kahulumende wele Melika.
Elemelika lithi kumele kuvezwe ukukhahlanyezwa kwabantu esabeleni seLukashenko kwele Belarus. Lithi kunengi njalo okufanayo okwenziwa ngele Russia kwamanye amazwe okugoqela ele Ukraine. Kusenzakala konke lokhu, ele Russia selivimbe imisakazo ezimeleyo lavalisa njalo amaphephandaba kaZulu. Abantu kulelo lizwe kabasavunyelwa ukwenza imihlangano kumbe ukutshengisela emigwaqweni bekhonona ngokubahluphayo. Abaloba okuqondileyo bakhahlanyezwa nguhulumende. Kusenjalo kwenzakala okufanayo kwele Belarus lapho uhulumende kamnumzana Alexander Lukashenko wephula khona ilungelo loluntu. Awusavunyelwa imisakazo ezimeleyo, inhlanganiso ezimeleyo lazo zithwele amagabha avozayo, njalo abaphikisa uhulumende bathi sokuzima ukusebenza kulelo lizwe. Elamelika lithi lokhu sokwenze ukuba bonke abadlelana lohulumende kaLukashenko bavinjwe ukuba befike elizweni leli ngoba bakhuthaza ukungathembeki. Uhlangothi lukahulumende weMelika olubona ngokudlelana lamanye amazwe ole-State Department luthi abasanikwa incwadi zokuthekelela eMelika bonke abadlelana noLukashenko. Abafakelwe izijeziso lezi elizweni lelo bafika phose amajumi amane 38. Kulabanye njalo abafakelwe izijeziso lezi abalwa impi eChechen okwabulawa abantu mahlayana. Phansi komthetho we-Presidential Proclamation 8015, elomelika selijezise njalo abangamajumi amabili lanhlanu 25 kwele Belarus abephula ilungelo loluntu. Seliphinde lafakela izijeziso lezi abalijumi lanye 11 kwele Russia abakhokela ibutho kulandela ukuhlasela kwele Ukraine. Elemelika lithi impi kwele Ukraine isikhahlameze abantu abaningi okumangalisayo okugoqela abantwana labomama. Uhlangothi olubona ngokusetshenziswa kwemali lokunye kwele Melika kule Office of Foreign Assets Control luthi luzafakela abanye njalo abantu izijeziso zenotho eChechen lakwele Belarus ukwenzela ukuba kuhlonitshwe ilungelo loluntu.
Ngoludaba oluveza imibono kahulumende wele Melika. Kwezemidlalo, umqeqeshi weqembu lenguqu ele Highlanders uMandla Mpofu uthandazela ukubana umdlali olimeleyo unqobe izitya masuku abe esesilile ngesonto lapho iqembu lakhe elizadlala khona lele Cranbourne Bullets. UJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Masukulimali inqaga namhla iqembu leHighlanders lidlala le-Triangle ngesonto edlileyo, njalo udokotela beqembu bathe namhla engaphindela enkundleni ukuze aqale ukunyathela ezilolonga kancane. Umpofu uthi isifiso sakhe ngesokuba ukuthi kufika ngesonto lomdlali eseluleme.
Ndingumdlali elokhu engikhangele ukuthi amadokotela amphilile ukuthi aqale i-training namhlanje. Ngizabona ukuthi uzagwanisa yini ukuthi enelise ukuthi kufika insonto kuyabe 100% and ngiyakhuleka ukuthi kube njalo. Ebese kwanisa ukuthi abe khona engumdlali osethe siqala nje ungane into zokuhamba, engumdlali ode sasinika amagoli, engumdlali ade sinika idebality, kodwa ngiyathemba ukuthi uzaba khona ngesonto.
Umasekunguye umdlali oselitshayele kaningi emambuleni kwiqembu leHighlanders njengoba elamagoli amahlanu kwimidlalo yeligi. Umpofu futhi bazaqhubekela phambili ngomkhankaso wabo ukwenza ukuba enkundleni eBarber Fields badlise amanye amaqembu imbuya ngoluthi.
Abasekeli beHighlanders Football Club ngibona basisekele kakhulu especially at Barber Fields, basinika idlabu zale kakhulu. Ngiyacela ukuthi bebuye ngobuningi bengakhathali bezokhuza abafana, abafana labo babamelele ngoba abafana bathi hayi emqeqeshi ama-supporters ethu asinika idlabu zale likhulu kakhulu. Kodwa umdlalo wangensonto ngiyafisa ukuthi sithathe inklomelo emthathu.
Umdlali wesiswini senkundla u-Adrian Sila uthi bakhangelele ukunqoba ngensonto ngoba bedlala kuhle nxa besemagumeni kulezi nsuku. Imidlalo yeviki lechumi lanye ihlelwe ukuba iqale ngolwesihlanu lapho iqembu leHarare City lizadibana khona lele Tenex ngaseNational Sports Stadium kuthi ngomgqibelo lwamaqembu azadlala ngokulandelayo. Iqembu leRentals lizadlala lele Triangle ngaseNational Sports Stadium, iqembu leBlack Rhinos lizanqilana lele ZPC Kariba ngaseZakuva, iqembu leNgezi Platinum Stars lizadlala lele Dynamos ngaseBabab, iqembu leBulawayo City lizemukela lele FC Platinum ngaseBarber Fields kuthi ngaseAscot iqembu leWawa lizadlala lele Chicken Inn ngesonto, iqembu leManyika Diamonds lizemukela leBulawayo Chiefs ngaseZakuva kuthi eCape United lizadibana lele Yata ngaseNational Sports Stadium. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Kuliviki uhlelo Woza Friday silomculi odume okwamagama ngengoma zakhe zomdumo owe-jazz uThandi Idlana yena ke ucula ekobulawayo. Asizweni ingxoxo ayenze lomsakazi we-Studio 7 u-Ezra Jesus Banda.
Uthi balaleli kwanguhle ukuthi alikhumbuze ngembali yakhe
umculi ozalelwe kobulawayo ohlala kobulawayo oqale ukucula ngo-2014 ecula umculo engiwubiza ngesithi ethno soul elefusion ye-jazz umculo ojulisa ingqondo oyenza la uzizwe usithi hlala ulalele Nina uThandi Idlana ngingumculi ngiphinde ngibe ngumbhali wezingoma okuthi ukuthi ingoma zami zonke ngizihlabelayo ngiyazibhalela
abaculi abaningi bejabulisa uZulu eZimbabwe uthanda ukuthi yibo abamenza abe nemfutho okuyaphambili ngomculo
abaculi abangi-inspireyo lakana esihlala sonke sikhule sonke sincedisane ngemibono siqinisane abaculi abangancindezelananiyo so abaculi abangi-inspireyo ngabantu esibona ngaso linye abantu abafuna ukubona umculo usiya phambili abantu abaqakezela abanye
uThandi ehlangane lenye intombazana edume kakhulu ngomculo wesintu uNkwali bakhokhela iqembu labaculi abatheneyo kobulawayo okuthiwa yi-Songs of Lozi K. Leli qembu licula lihaya indlovukazi uLozi K oyinkosikazi yenkosi uLobhengula owasala ekhokhela amabutho inkosi Sinyamalele.
ULozi K wayengumkhokheli uLozi K wayengumama wabantu uLozi K wayengumkhokheli uLozi K wayengumeli wesizwe.
Black African woman. Oh, what a man there was a Zimbabwe wanxusa iSongs of Lozi K ukuthi iyecula eDubai kuWorld Expo, lapho uThandi labanye bakhe benza izimanga bathiya abantu bekhalela umphedlo. Lona limi njani leli cembu? Utshele labalaleli ukuthi bangawuthola ngaphi umculo wakho Thandi.
So uSongs of Lozi K ulami uThandi Dlana, ulosisi uMkwali uNoma Thamsanqa is ama main vocalists ababhali bezinguma ku Facebook @thandidlana1, ikhona njalo ku Instagram thandi_dlana, iphinde kube khona la ku Twitter ku @realthandi. Umculo wami uyatholakala ku wonke ama digital platforms.
Bese kwesiselo Thandi Dlana kuhlelo waza oza Friday. Kajani uyasebenza uthi kudla umculo alale umculo uthi ufuna ukuba umhlabelelo odume eAfrika yonke jikelele. Ngiyimela yesithu 7 igabana muEzra Jesus Banda.
Elifungamele uluntu isizwe esiningi sokhonto nomalanga ubuligibela ilanga lisaphuma lisahlaba lichisa linjalo ubulimela kunjalo kwenza ukuthi lamadoda amadala indaba yakho uyimela khontokazi kwezizwekazi olawula emkulwini ulawule lasezinkundleni basakaze lisiphaqa sibanzi eliponsa amasamuli abafo liponse alaze lathula.
Ngehlukane isihlobo lethu esikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela iziphathamandla zikahulumende weLizwe South Africa ezikhokhela umphathindambo kajalo wendaba zamapholisa uMnumzana Bhekicele namhlanje ziqhube umhlangano wezakhamizi zelokishini leDoopsloo eJohannesburg ngemva kokubulawa ngesihluku kwesizalwane seZimbabwe. Bayamsola uhulumende weZimbabwe ngokuvota ephisa inyathelo lokuxhutshwa kweleRussia kukhansili ebona ngokulondolozwa kwamalungelo oluntu eye-Human Rights Council ngenxa yokuhlasela ekwenza kwele-Ukraine. Kuliviki uhlelo Woza Friday besilomculi odume kwamagama ngengoma zakhe zomdumo owe-jazz uThandi Dlana, yena ocula ekobulawayo. Siligqiba ke lapha uhlelo lethu lwanamhlanje olivalelisayo uPraxedes Jeremiah sithi mpelasonto elithukela.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.